Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethekelele umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai endlini yakhe eHighlands. Sekusele inyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla ezombusazwe alokhu emadolonzima ekukhankaseni.
Abanye abakuzani bazitshela ukuthi hayi akusancedi vele sekuyinile lokhona noma ngingazihlalela. Abanye abaku-opposition labo bacabanga kanjalo. Ziningi izinto eziyizizathu ezenza nje kube lalokhu esithi i-voter apartheid.
Abantwana bakamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe kunye lomtaka nkosikazi Mugabe uRussell Gorereza lomkhwenyana kaMugabe uSimba Chikore babikwa bengabanye abacujungulwa lugatsha olucwayisisa ngokungethembeki i-corruption. Lamhla silengxoxo lomunye wamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abatshaywa betshengisela phezu kodaba lwegugurawundi esontweni eyayilo mongameli Mnangagwa koBulawayo.
Bashaya sonke abanye sebephuma igazi, then mina bangidonsa ngenwele bengine-dreadlock, bangidonsa nge-dreadlock lazi lasuphuka, bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-wicked link ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethekelele umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai endlini yakhe eHighlands. Umnangagwa ubekhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Abathathu laba bathethe imfanekiso etshengisa uTsvangirai ehlezi lonkosikazi wakhe uElizabeth. UTsvangirai ubonakala egula kakhulu kumfanekiso leyo. Umsekeli kamnumzana Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa, laye ubekhona emhlanganweni lo. Akwaziwa ukuthi abane laba bakhulume ngani ngoba intatheli zendaba zixotshiwe lapho sebekhulumisana. Kodwa abanye ngabathi akukho okunenge okukhulunyiweyo, kodwa kuyikuthi nje uMnangagwa lotshiwe ngabe bezombona nje uTsvangirai njengomuntu ogulayo. Abantwana bakamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe uBhela Mine Jadunga lo Robert Jr. kunye lomtaka nkosikazi Mugabe uRussell lomkhwenyana kaMugabe uSimba Chikore babikwa bengabanye abacujungulwa lugatsha olucwayisisa ngokungethembeki i-corruption. Iphephandaba le-The Independent lithi uBhela Mine lo Robert babikwa becwayisiswa ngodaba lokuthenga lokuthengisa amatshe aligugu okungekho emthethweni. UGorereza yena ubikwa ecwayisisa ngodaba lokudubula esinye isembi somgodi ekaloma kunye lamanye amacala okungethembeki. Kuthi umkhwenyana uChikore ubikwa wenza okungethembeki kunkampani yendizamtshina iEzimbabwe lapho ayisiphathamandla esithiwa sathola lumsebenzi okungacacanga ngoba babekhona abafunde ukumedlula. Kulezinye njalo iziphathamandla ezimbalwa ezigoqela oSuper Mandiwa Nzira, Samuel Undenge labanye abaphansi kweso logatsha olucubungula ukungethembeki olwe-Anti-Corruption Commission. Kambe lokhu kungakutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa uzimisele uqeda kungethembeki obekuhlasele uhulumende kamnumzana Robert Mugabe na? Lo ngumbuzo esibuze ingcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla.
Ya, hayi kukhanya ingathi uMnangagwa uphezu kodaba lona loyo lokuthi kungabi le-corruption elizweni. Ilizwe libuyele ebuntwini balo lokhu salithola liyikho khona ngo-1980. So 37 years down the line abantu bephakathi kokunzima le-corruption umnankakho zama ukuthi buqede lobo leyo-corruption isibonelwe konke labo omandiwanza labo lalabo baningi banothi dakwa abemind sizathiwa bake babizwa khona ngale babotshwa so kutho ukuthi khona ayisikho ukuthi ngenenje ngingaba lenzondakalo phakathi kodwa-ke kuyacaca ukuthi khona i-corruption kayiphele ngakho-ke laba kade beyenzile i-corruption bebisele izimali lezo njalo kubonakala ukuthi khona sijeziso bana bangasiphiwa
kodwa bakhona abanye abathi yena ngokwakhe uqobo lwakhe uMnangagwa labasekeli bakhe ikakhulu uChiwenga izandla zabo zingcolile lazo ungakhangela inotho yabo manje uthini ngakhona
ye singakhangela khona lokuthi labo bangcolile kodwa-ke singaze savaleli ukuthi kabadojwa abadojwayo izafika isikhathi setheni yabo njalo sibe le-evidensi ukuthi bangcole ngakuphi sikubeke egcekeni singabe sisebenza sonke kodwa singahole okufanayo nokuyigcina imali yethu singayigcini ngokufanayo nokuyisebenzisa singayisebenzisi ngokufanayo so-ke kuyakhangeleka khona lokhuyana ukuthi khona umuntu ezibonela angathilwana laye utshontshile kodwa-ke singazaleli kulokho okwakhathesa sikhangele nini khona lokho okwenziwayo sibanika amandla sibili sibafuqe ukuthi kababanjwe labo bantu laba abale-corruption kuzaze kufike esigabeni sokuthi sebebambe bazi babamba laloo kade betshontsha laye laye besesithi kathi lo usala njani besingene sonke phakathi kuyabe sokune-evidensi-ke lapho okwakhathesa baphiwa amandla labana abantu besekele sibili ukuthi khona kabaqede abantu be-corruption amboni ukuthi kulabantu abangasala ngaphandle bakhona sibili abakhona khona la bakhangele ukuthi itheni yabo uyabuya esibaziyo abanye babhuqa ithi yadwa leyani so kuyadingakala khona fana ukuthi okwakhathi esithuba sikitheni kubona labo okuthiwa khona bale-corruption bebanjwe sincedise ukuthi kababanjwe khonokhuyana kuyatshengisela ukuthi khona hhayi kuzaba nobubuyelo phambilini laphana
alo-ke ngumnumzana Max Mgandla ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwabulawayo sekusele inyanga ezingaba yisithupha nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho kodwa amabandla aphikisayo kunye lelibusayo awaqali ukukhankasa ngokuqotho ibandla eliphikisayo le-MDC lithi lisebenzisa indlela ehlukileyo eyokukhankasa lo umnyaka lingena ngandlu ngandlu hatshi ukwenza imbuthano yamarali kodwa abanye bathi kulokudonselana amandla kuleli bandla abanye besithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tswangirai osekhokhele leli bandla lokhu lasungulwa ngomnyaka ka-1999 sokumele adedele omunye ngoba njalo kezwa kuhle emzimbeni sixoxe le ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kungaba kuhamba njani emabandleni lapha esekhanya emadolonzima lona ukhetho seludumela emazumbeni
ikudinwa into yonke ingahamba isikhathi eside ilindelwe abantu bayaya bayadinwa abantu bahlala emalayinini emabhenki akulula ukuthi umuntu acabange futhi ukuthi ayevota ngaphandle kokuthi azwisise ukuthi kungcono ayevota ukuze kuphele amalayini ebhenki abantu yona le inguquko ebuye ngamabutho abanye iyabahlalisa phansi abanye nje uma ngokusuka ngo-1980 belwisana lezane ukuze kufike namhlanje sebediniwe abanye abakuzanu bazitshela ukuthi hhayi kakusancedi vele sewinile lo khona la noba ngingazihlalela abanye abaku-opposition labo bacabanga kanjalo ziningi izinto eziyizizathu ezenza nje kube lalokhu esithi yivota apathy ifatigue ukudinwa kwabantu lokuthi nje abantu idemokhrasi kabayizwisisi ukuthi idinga i-citizen isizalwane selizwe esikhutheleyo kakhulu esithitshela imihlangano esithitshela ukubhalisa ukuvota esithitshela ukuvota hhayi umuntu ohlalayo akhalaz kuso sonke isikhathi
manje-ke nxa sikhangela lapha kumabandla aphikisayo ungathini ukhangela inkokheli siyabona umnumzana Morgan Tswangirai unganikezwa kahle labo abanye abanjengabo-Walshman Ncube yibo abathi ngiyothenjiweyo ukubona njani khona
ilizwe vele ungabona sekuthenje umuntu oyedwa ku opposition sekonakele, ungabona sekuthenje umuntu oyedwa ku ruling party sekonakele. Ikho phela ukubulele izana ukuthi uthi umgabu uyabuyiselwa lo besele 94 years ukuthi ngangcono ayofela khona esikhundleni. Ikuganga kwabantu lokuyana abangazwisisi imithetho yokusebenza kwedemocracy. La ku opposition akufanele ukuba njalo, bekufanele ukuthi kube lula ukuthi nxa ngabe babuthwa kuyayegula kuthiwe baningena angene elentshukuntshwe lamandla lokuhlakanipha konke okufanele kube khona. Kodwa kungakhelwa yonke into emuntwini oyedwa kuyahlupha nxa ngabe uzofanele udlule enye indawo. Kumele benelise ngobuningi babo beyi-opposition ukuthi ba-oppose, nabaku-ruling party kumele benelise ukuthi bakwazi ukubusa nxa kufanele ukuthi umuntu wakhona abuse.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party eyabotshwa itshengisela enkonzweni yayilo mongameli Emmerson Mnangagwa ngesonto edluleyo ithi yabuzisiswa ukuthi ngempela ayisiyo yecele lezanu PF elithiwa G40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe na. Amalunga la ayisitshiyangalombili akhululwa ngemva kokutshaywa lokuvalelwa esitokisini okwamalanga amathathu. Sixoxe lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele.
Bathe besikhiphele ngaphandle kweholu kwafika abantu ababegqoka ama-civilian engicabanga ukuthi ngama-CIO mhlawumbe nama-CID nabafana be-ZANU-PF. Base besishaya basitshela ukuthi sidelele upresident, then labo abafana abanye bakhona befuna ukwazi ukuthi sithunywe ngubani. Omunye wabo wathi khona ngabe G40 laba bathunywe nguJonathan, then omunye wathi sithi no akusibona be G40 ngabakabheshi likaZulu. Omunye wathi khona hayi akusibe ebheshi likaZulu ngabakamthwakazi, Mthwakazi Republic Party. Baqhubeka besishaya kanjalo, and then ke bashaya sonke abanye bephuma igazi. Mina bangidonsa ngenwele bengine-dreadlock, bangidonsa nge-dreadlock lazi lasuphuka. Bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-weakest link ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo. Bathi khona bazoshaya mina kakhulu ngoba mina ngowesifazane ngiyi-weakest link, labo bazokhuluma bazokhonfesa ukuthi khona basithunywe ngubani. Then besitrethena besithi bazosibulala, bazosihambisa e-KG6 noma sihambise e-Hillside. Azihle police station basiqeda lapho ke basusa basihambisa Bradbury besihambisa ngemoto yamapholisa. Lapho basika nakhona amasotsha la ayestrethena engathi azosishaya ngempela ngathi sizobulawa, but then again bagcina bengasasishayanga lapho eParis. Basisusa basihlisa lapho maybe for about 2 hours singekho free, like badibhekele sihlale sikhangelele singabakhangeli bona. Besishuthe isithombe besibuza imibuzo bethatha ama-profile wethu. Basiqeda lapho basihambisa e-Central Police Station la esafika sadithenwa khona.
Ye manje njengoba usithi wena wadonswa inwele, ulimele okunganani?
Angizange ngilimale ekhanda kodwa mina emzimbeni ngoba babesikhahlela besishana ngezicathulo. Nginamabala amnyama emzimbeni kodwa ekhanda angizange ngilimale ngoba sihambile kuyachekwa ngudoktha, sesihanjiswa yi-part ye-MRP.
Abanye abalimeleyo balimele okunganani?
Abanye abalimeleyo omunye walimala, omunye manje izulu sithe sihamba kudoktha bambhandishile ilihlo. Then omunye abanye badaba emlomeni, and then omunye walimala phezu kwelihlo la nasemakhaleni. Yibo laba ababevuka igazi.
Manje ukudla laliphiwa?
Ukudla zange sinike bebesiphathiswa ngabantu Mthwakazi Republic Party ngoba silingele sifunike esibhedlela basiyalisa. Lezi mpahla zokutshintsha besingavunyeli ukutshintsha nokugeza into 2-3 days silele laphana asizange siphiwe i-access yokuthi sigeze sitshintshe zona iy'mpahla.
Manje lilele njani khonapho?
Silele kabuhlungu ngempela ngoba okuqala vele lezi ngubo azikho, nemathoyilethi awathinwa. I-flushing system leyana ayisebenzi. I-environment yakhona it was too bad for a human being to live in.
Manje ngemva kokonoko okwenzakeleyo kukuthiye unjani?
Yazi ngigcwele ngibe ngafila ngathi ngiba traumatized, shocked ukuthi khona indlela sibeka abantu ukuthi khona kumele abantu baphile ngokwesaba elizweni elingelabo okuthiwa yilizwe eline-free. Ngakubona mina ukuthi amangabe kunjalo akuna freedom, ngoba if I can't express my feelings ngizobe ngithi i-freedom ikuphi lapho.
Alo-ke ngunkosazana Sehliselo Ndebele, ongomunye wabasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party owabotshwa ngamapholisa etshengisela kunkondlo eyayilo mongameli Emmerson Mnangagwa. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ale balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kukhasi lethu eleFacebook VOA Ndebele. Singakangeni esigabeni esilandelayo, uthi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Iran. Uhulumende wele Melika uthi uzaphathisa izizalwane ze-Iran ezitshengiselayo zisola ucuku lukahulumende osebophe abedlula inkulungwane kwafa abedlula amachumi amabili. Sigqibeke ezivela kwamanye amazwe ngaseMyanmar. Inhlanganiso ephathisa abaswelayo ithi abantwana bohlobo lwesiRohingya abazalelwe enkambeni zeziphepheli balako ukukhula belemikhuhlane ebangelwa yindlala bengakafiki iminyaka emihlanu. Kwezemidlalo, umdlali oyisigoga uSamson Muroyiwa uthi isifiso sakhe ngesokuba aphinde njalo amele ilizwe leZimbabwe kumidlalo emithathu ebalisa i-wheelchair racing, i-wheelchair basketball kanye le-wheelchair tennis. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Umroyiwa uthi ngomnyaka 2017 akaqhubanga kuhle emdlalweni wokuncintisana ngama-wheelchair njengoba kuyo yonke imijaho abephatheka kuyo bephutsha esendaweni yesibili ngemva kwa-Elford Moyo oweqembu le-Danico.
2017, my record, the time and the position. First, I've improved the time and then I was able to win the position.
Phezu kokudlala umdlalo we-wheelchair racing, uMroyiwa uyadlala njalo umdlalo we-wheelchair basketball. Njalo nyakenye ube yingxenye yeqembu elibelimele ilizwe leZimbabwe kwele-South Africa, lapho kuqhutshwe khona imidlalo yokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezuzu omhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-Germany. Iqembu labesilisa elimela ilizwe leMorocco leqembu labesifazane elimela ilizwe leAlgeria yuwazamela izwekazi lase-Afrika kulimidlalo ezaqhutshelwa edolobheni lase-Hamburg. Eminyakeni edluleyo uMroyiwa ubedlala njalo lo mdlalo we-wheelchair tennis, kodwa uthi ukuswelakala kosekelo lwemali yikho sekudale ukuba engasawudlali.
Mina ngidlala i-basketball, i-racing, i-tennis. I-tennis ngadlala but sengashiya because of i-sponsorship.
Nyakenye uMroyiwa unanzwe ngabenhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ngokukhethwa njengomunye wabadlali bezemidlalo abagogekileyo abaqhube kuhle. Lo mdlali ohlala edolobheni laseZishabane ukhethwe ukuba ngowesibili ngemva kwa-Elford Moyo, laye owenza umdlalo we-wheelchair racing kusigaba se-sportsman with a disability. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Lamhla silethulela ingoma ezilithumi zabaculi besigaba seMandebeleni ezithakazelelwe ngabalaleli bethu umnyaka wonalo osanda kwedlula. iStudio 7 Top 10. Number 10.
Wala pumilanga yey. La pumilanga la kwela la seka yoshona.
Nanso ke ingoma ehlezi kunumber 10 ingoma ethiwa yona ngilindele umalindela eyokukhanya kwezwe.
Number 9.
Number 9 ngale ethi yona
Kumbuli cherry amehlale makwekwa
kwina ngiyakukhumbula
solo ngibonela umthelo ukuthi baby ngumelele khawuleza uthando ngubekele ziphi bathe zakobulawayo kwakuthi ziyathunga sala basalayo thandana mazangu mpike yezi amene bekoruma sebeza induku enti kanyiwe ekhaya
Number 8. Ku number 8 kuhlezi uSkyvan lengoma ethi yona imali yeqolo. Number 7. Amafana bendolwane Super Sounds abahlezi ku number 7 ngale ethi yona sizokulungisa. Ukuxman uku number 6 ngengoma yakhe amaloja.
Sombe amaloja sambe nini tina iyolada isajola omakanda sebeki yamageti. Amaloja, tambe nini tina siyolada. Sisa jola o matanda, sebe kia maketi. Soke amaloja, tambe nini tina siyosumulela. Sisa jola o matanda, sebe kia minyama. Soke amaloja, tambe nini tina siyosumulela. Sisa jola o matanda sebe kimya. Umulilota uyafagelu isika kisokungena lapekaya. Jengonto inomnane. O matanda vazesela o matanda ye malojeni. Aba wajoni.
Number 5.
Jala wakukona.
Kolo mesu. time ago, long time ago.
Ukhuliyo lengoma ethi Umvunda Lonteleja iku number 5.
Around the fire setting kale kwane. Long 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 long. Yana wa kuna. Lonteleja umvunda umasakanike. Lonteleja wakhe. Umvunda wakhe. Lonteleja masenga.
Sandra Ndebele number 4 lengoma ethiwa yona ingoma. Number 4.
Usiya kuhlolanja. Hey, ayo. Hey, ngoma.
Nyenga hamba ngayo shute ekhaya echolocho emkuzana ngashuta na Sepa Perfect la bekudlala khona icholocho ne Highlanders ngashuta emakhosi ngabuya lana ngashuta futhi egoli owuthi nje ngihlanganisa indawo eziningi kakhulu ukuthi umuntu nawe uyajabula ukuthi awu le ndoda yasethe sikhumbuze ekhaya
izinja ziyamluma ingoma le ihlezi ku number 3 ethi yona amaNdebele.
Ata, wata, nata, prata. Empty
down. Empopom, empopom. Yeah, number 2. Number 3 ku number 2 bekulo Ras Boom elo Ata ingoma ethi izangaleli. Number 1 asikhangeleni ke edle ubhedu ku Studio 7 top 10 u number 1.
Number 1. esivandeni. Mina umbathi wami vele namu. Kaplaza mina bawuza namu. Ephise vele mazinyo lekani sikhathi.
Samamo esigqibela uhlelo igama nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.